Amabandla ancintisayo akhokela eleMDC elikhokelwa ngumnumzana uNelson Chamisa elezaphu iZANU-PF lamanye athi abantu bavote ngokuthula kukhetho lolu olwenziwe kulandela ukubhubha kukankosikazi Sithembile Gumbo owayemele indawo le ekubandla elibusayo. Labenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Election Support Network bayakusekela lokhu loba nje bekhala ngokuthi kukhanya bebalutshwani abantu abavotileyo. Umsekeli womgcini sidlalo wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Nkomo uthi balabantu abaningi abahlolisisa ukhetho lolu.
Izesini njengenhlanganiso ekhangele ukubana indaba zokhetho zihambe kuhle ilama-observer angu-62 kuma-polling station angu-62. Ama-observer lawa aqalisa ukuhamba kuma-polling station izolo, ngikhuluma nje kathesi lokho bekuma-polling station silama-stationary observers akhangele ukubana ukhetho luhamba kuhle. Ukhetho ngokwalo lwanamhlanje luhambe kuhle sibili, luhamba kuhle, abantu bayavota kuhle sibili, nabobabiimbodlane.
Ilunga lebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi balutshwani abantu abavotileyo kusukela ekuseni namuhla.
Abantu kabaphumanga ngendlela kade sikhangelele ngayo ukuyavota. I think i-total voter turnout iza kuba lezansi, slightly below 50%. Okutsho ukuthi khona amavota ambona ukuthi abantu bonke abavotileyo bazadlula ku-10,000.
Ibandla lakhe likhangelele ukuthi umnumzana Dalumuzi Khumalo uzanqoba kukhetho lolu.
Indlela esahlangela ngayo elizwi mbona ngani kuyavuka kusasa lokho kusayo uDalumuzi Khumalo esengu-MP elutane isi. Akasekho umuntu okwanileyo engqondweni ongahamba ukuyavotela iZANU. Kutshengisa sobala ukuthi khona iZANU kakula lutho enganceda ngayo ilizwe leli. So ngenxa yakhonokho-ke njalo bese sikhangela le candidate yakhona yeZANU. Ngokungumfana nje ukuthola kuzidakelwa kulale bhawa kula lutho ongawutshengisa ukuthi ngumuntu ongayamela abantu.
Kodwa-ke umnumzana Belise Gawule webandla leZANU-PF uthi ibandla leli lizanqoba kukhetho lolu lapho kuncintisa khona umnumzana Mbongeni Dube.
Indlela okusetshenzwe ngayo le mhlangano kade siba layo, le attendance yonke kade isenzakala konke kade isenzakala ku-constituency ama-campaigns onke esiwayenzileyo, ngiyaqala ukuthi iZANU-PF ibiseli li-constituency yani. Ngokwana kusombuzo kusegcekeni, but ngibese ngikhangela abangani bethu labana-MDC Alliance, hhayi bebe-struggle nje, bebelwisa ukuthi bathole abantu khona ngale imihlangano yabo vele hhayi bingalabantu.
Ugawule uthi ibandla le-MDC likhuhle liphinde ngokunqoba endaweni le.
Ngakhuluma konke abakukhulumayo ukuthi i-candidate yethu untanga sibili ujaha labodibeli lana liseselincinyane, kodwa-ke abantu bayakwazi abakufunayo. Uvele umfana obe vele active kule partini ebekune-National Youth League, so akumangalisi kakho mutsha futhi emsebenzini wesizwe lo. Ijaha nje liseselincinyane kodwa-ke livele libe likhona endimeni. Akumangalisi khona ukuthi vele abantu bayamthakazelela.
Amanye amabandla akuqila eleMthwakazi Republic Party lawo akhangelele ukuthi azanqoba. Umnumzana Bhekinhlalo Ndlovu webandla leli uthi abantu bayabasekela okumangalisayo.
Uzonqoba uBaba Shaba laphana eLupane ngoba umsebenzi wenzile sibili okukhampene lapha, okutshengisa ukuthi labantu bebesijabulela kakhulu. So sijeke ukuthi siwile laphana eLupane kube yisithi yethu yokuqala okuyangena ephalamende.
Ngala ndaba nokuthi maningi amabandla aphikisayo ancintisana leZANU-PF kukhetho lolu.
Siyakuzwa bakhala ngamavoti ngoba thina si-MRP vele i-agenda yethu ihlukile kulala amanye amaphathi. Thina into esiyilwelayo ayifanda wonke la amaphathi lawo. Imeseji esiyiphethe thina esiyiphathela abantu yimeseji entsha engakazi ikhulunywe, ngoba laba abanye bakhuluma ngokukhipha iZANU, iZANU ikhuluma ngokunye. So thina sikhuluma ngokuzivusa kwethu as abantu kwemathebeleleni.
Izikhulumeli sebandla lezaphu ezansi yelizwe leZimbabwe umnumzana Patrick Ndlovu laye uthi bazanqoba.
Sisebenzile, singenile phansi akhuluma labantu. Sathemba kathesi abantu bakithi banazelele ukuthi nxa bevota abangavoti ngonaka, bangavoti okokulwa, abavoteli ingqubela phambili, bavoteli bandla elingqubela phambili. Ngathi umbele yi-track record or air development, ibandla lakhona ezapho.
Uthi okuhluphayo ukuthi amabandla aphikisayo kawamanyananga kukhetho lolu.
Zame ukubuza nabafowethu ukuthi sambaneni ngathi wakathi sisijayo isikhathi kodwa ngiyathembisa ukuthi ulolu khetho oluzayo lolu luke sikwenzayo ngasese ngisho sangavume ukukhuluma ngakho lapha kwimidia kuzabe sokule mpumelo ezwayo sibili ukuthi iZANU-PF iyathola abantu bebambene.
Ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission eqhuba ukhetho lolu olugqitshwa kusihlwa namuhla. Kukhangelelwe ukuthi amavoti azabalwa ngesiphangiphangi impumela yethulelwe uZulu ngesonto ekuseni.